So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 Nhlangula 2022 ngokipstube. Endabeni zethu namhlanje.
Umfundisi Nelson Ndlovu okubandla lokholo lwesiKristu ele Brethren in Christ Church uthi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo loba bekhahlanyezwe ngamapholisa.
Silaleli iBhayibheli, senza lokho iBhayibheli elithi sikwenze. Kambe asisavunyelwa yini ukwenza lokho iBhayibheli elithi sikwenze?
Kubotshwa abafundisi abaqoqa umkhankaso wokulwela iZimbabwe ekhululekileyo.
Amanisi amaningi ayahamba e-diaspora, ayahamba e-America ukuthi adinge umsebenzi nendawo yokuthi imali yethu ayisathengi.
Abongi abaningi sebesuka kwele Zimbabwe besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Abalincwadi ezibavumela ukuba behlale kwele South Africa bakhuthazwa ukuba bekaphele abathi balakho ukubancedisa ekutholeni amaphemithi amatsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa namhla avimbe ngci emahofisini ebandla lokholo lwesiKristu eleZimbabwe Divine Destiny eHarare, lapho babophe khona abafundisi abalandeli bokholo lolu labamele inhlanganiso ezizimeleyo ngesikhathi kulungiselelwa umkhankaso owe The Zimbabwe We Want Campaign. Umebisikama usethulela lolo daba.
Umfundisi Anselimo Magaya uthi bekumele kwenziwe umhlangano lo endlini yokukhonzela uNkulunkulu eye Dutch Reformed Church eHarare bengakadudulwa ngamapholisa.
What I've noted is that they could not write to me as a convener to bar the meeting because they knew they would not succeed. We were going to get a swift interdict. But the plan that they made is to actually scare the hosts. I was so open with them. They are saying you proceed, but at the same time they know now that the hosts can no longer allow us to do so.
Nginanzelela ukuthi bazile ukuba bebengeke bangilobela incwadi njengomqoqo walomhlangano ukumisa ngoba bebesazi mhlophe ukuba bebengasoze baphumelele kulokho njengoba besizokuya emthethwandaba. Kodwa icebo abalisebenzileyo ngolokwethusela iziphathamandla lapho kade simele senzele khona lomthandazo.
Umfundisi Nelson Ndlovu okubandla lokholo lwesiKristu ele Brethren in Christ Church uthi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo loba bekhahlanyezwe ngamapholisa.
Silaleli iBhayibheli, senza lokho iBhayibheli elithi sikwenze. Kambe asisavunyelwa yini ukwenza lokho iBhayibheli elithi sikwenze? Futhi sikwenza ukukhuleka. It is clearly stated in scripture that we ought to pray. Kanti lelungelo lokuhlangana abantu bekhuleka lilungelo elipheleleyo futhi elivunyelwayo langusisekelo selizwe leZimbabwe. Kanti njalo kukhona lelizwini likaNkulunkulu ukuthi izinto zibanjwe ngaleyo ndlela.
Umfundisi Ndlovu uthi kulilungelo likaZulu ukuba beqhube imihlangano etshiyeneyo.
Ngeke sivinjelwe, ngeke kube lombhishophi ongavinjelwa ukukhulekela ilizwe lakhe. Ngeke kube labafundisi abangavinjelwa ukukhulekela ilizwe labo, ilizwe lethu sonke. Lapho ngitsho labakhokheli balo abazakhokhela ngoba becabanga impilo zabantu.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezokusebenzisana loZulu kanye lezombusazwe ukhuthaza uZulu ukuba asekele okwenziwa ngabafundisi.
Akukho abantu abancindezelweyo abangafanelanga bakwenze. Ngakho ke kufanele ukuthi abantu beZimbabwe bakuzwisise ukuthi kudingeka ugogo, ukhulu, abantwana, abafana, amankazana, wonke umuntu asukume alethe inkululeko elizweni laseZimbabwe.
Abathethwe ngamapholisa abambalwa lokhu besenkambeni yamapholisa Laba bantu abanga malunga enhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition batholiswa usizo ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Yehlule imizamo yokuthi sikhulumisane lesikhulumeli samapolisa uAssistant Commissioner Paul Nyati obengaphenduli umakhale khukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abongi abaningi sebetshiya umsebenzi besiya emazweni atshiyeneyo ikakhulu aphetsheya okwenza ukuthi kube nzima ukuba abaseleyo basebenze ngemfanelo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abongi abakhala ngeholo eliphansi sebesuke ngobuningi babo bayadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association kobulawayo, uthi abongi sebebalutshwane kakhulu elizweni.
Ukuthi amanesi amalutshwane ezibhedlela, lendawo yokuthi amanesi amaningi ayahamba ediaspora, ayahamba eAmerica uthi adinge umsebenzi, lendawo yokuthi imali yethu ayisathengi, ayisakwanisi ukuthi sikwanise ukuthi siphile kuhle lapha eZimbabwe, lendawo yokuthi i-inflation yethu, i-economy yethu ayisamilanga kuhle, lendawo yokuthi i-dollar siyafuna ukuthi ikumbe ukuthi siyathola i-US dollar, bayasiholesa i-government, siyakwanisa ukuthi siphile kuhle, sisebenze, sikwanisa ukuthi sisebenze. But kodwa imali ayikwani, kodwa ngikukubangela ukuthi amanesi amaningi achiye imisebenzi lapha ahambe e-UK kumbe e-America.
Umongikazi unkosikazi Sanele Nyoni uthi sisebenza nzima.
Silokudana kakhulu ngalokho okwenziwa nguhulumende. Asifisele okuhle lezimuli zethu. Sizamile ukukhulumisana laye mayelana leholo. Akulanto etshintshayo, lokhe kufana. Khathesi iningi lamanesi libone ithuba lokuthi liyesebenze laphandle kwelizwe, osokubangela ukuthi sisale sibalutshwane, njalo osokusenza ukuthi lo msebenzi ube mningi kakhulu kithe siseleyo, njalo kuzabangela ukuthi abantu bacine bengelatshwa kuhle bonke.
Okwamanje unkosikazi sikhululekile Nyathi ongumongikazi uthi ulungiselela ukusuka eZimbabwe.
Ngilungiselela ukuhamba kodwa uhlupho engilalo yathesa imali efunakalayo. U-agency engimtholileyo uthe ufuna i-cash phambili efika ku-6.5 euro. Ukuze ngihlanganise leyo mali ngeholo lami kunzima, so sengizadinga abangafuni i-cash lanxa labo bebamba imali eningi. Bengicetshiswa ngomunye ukuthi kufanele ngikhangelisise i-contract yami lo-agency ngoba labo sebethatha advantage against us ngoba sidespire.
Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, uthi ukuhamba kwabongi sekwehlise izinga lokusebenza kwamaklinika kanye lengatsha zempilakahle.
Amanezahamba imbangela yakhona kuyukuthi asiholise imali yaphansi, bavele basuke kithi izikhathi eziningi bangazipi lalokho okuthiwa yi-notice. Lo nyaka sebehambe kakhulu okwedlula kweminye iminyaka, lokho sokusenza ukuthi abantu balinde izikhathi ezinde emakliniki belindele ukubonwa kubona amanesi lawa amalutshwana aseleyo asedinwa kakhulu.
Okwakhathesi abongi bachaze ukuba abalalwazi lokuba iholo labo lingakanani ngoba bengakatholi incwadi ezichaza lokhu. Kodwa inyanga ephelileyo kuNkwenkwezi bahola amadola angamashumi ayisikhombisa lengxenye emali yakuleli, i-75,000 zimdollars. Bathola namadola alikhulu lamashumi ayisikhombisa lengxenye emali yeMelika, i-$175. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ikomiti yedale leCongress yakule Melika ehlolisisa ukuhlaselwa kwedaleleli ngozibandlela ngomnyaka 2021 kulungiselelwa ukubalwa kwama-electoral votes iqale ukuthetha lolu daba olwethulelwe uZulu kumabonakude izwe lokusihlwa. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba idale leCongress lethule ubufakazi obujulileyo obuveza ukuba owayengumongameli uMnumzana Donald Trump wazama amandla wonke ukuvimba ukuthi kubalwe ama electoral votes. Kuvezwe njalo ukuba uTrump wayifuna kugenqulwe impumelelo yokhetho lolu ahlale esesikhundleni lobo kwakusobala ukuthi unqotshwe ngumnumzana Joseph Biden osengumongameli wakule Melika. Kodwa uTrump labanye bakhe bathi wonke lokhu kwenzelwa ukuba avinjwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2024. UBiden wanqoba uTrump kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2020 ngokubuthelela ama-electoral votes edlula kancane amakhulu amathathu 306. UTrump wathola amakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas, kulapha kwele Melika.
Yikho sibili okumele ukuthi kwenzakale lokhu ukuthi namhla kuzwakale kuphume iqiniso lakhona ukuthi owezinto lokhu kohamba njani. Ngoba ayithi nxa kukhangele khona laphana kuyatshengisela sibili ukuthi kwaba yinto embi liyana ukuthi itshaye ilizwe leli ukuthi abantu bahlasele iCapitol Hill. So nxa kungavela ukuthi khona kwahamba njani, kwakutheni, ngubani wathini, sithini kutheni, ngibona ngathi izaba yinto ezancedisa sibili kakhulu. Ngoba ilizwe lela ngithi belihlala lingathi lilizwe elisola amazwe la anjenga awe Africa. Okuthi khona umuntu uyawina ama-elections. Athi nxa ewawinile, lo hulumende oyabe kade khona alele esikhundleni. Lapha abaphose bafana na lakhono lokho sibili khona kanye okutshaya lokho abakubiza ngokuthi yi-democracy.
Kuqakathekile na ukuba udaba lolu Mthombeni luthoniswe abantu bebukele kumabonakude.
I-democracy angithi yiyo etshengisa ukuthi kufanele ukuthi kuthiyelwane. Kuthiyelwane ukuthi ongenileyo obekade khona avume ukuthi wehlulwe, uchayiwe, abantu sebekhethe omunye. Lo oluzileyo amukele lokhu ukuthi uluzile bese kuqhubekela phambili. Kuqhutshelwane umbuso njengakhona lokho. Yikho okubizwa kuthiwa yi-democracy. Nxa sekusehlula khonapho, kutsho ukuthi asisakwazi ukuthi kuyabe sekuyini-ke lapho. Sokusiba ngokunye okungasiyo i-democracy.
Unumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, khonapha kwele Melika. Ulive Talk namhla sixoxa ngokuxokozela eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Izizalwane zakwele Zimbabwe ezilamapemithi amiswa ukusebenza kwele South Africa sezikhuthazwe ukuthi ziqaphele amaganyana asegcwele ebulenjini be-intanethi esithi ayenelisa ukubasiza ukuthola olunye uhlobo lwamapemithi. Uthi uSokhumalo uzipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uhulumende weSouth Africa uphe izizalwane zeZimbabwe ezilamapemithi ohlobo lweZimbabwe exemption permits kuze kuyafika umpalakazi ukuthi zibe sezithole olunye uhlobo lwamapemithi kumbe ziphume ziphele kulelo lizwe. Kodwa-ke iningi lehluleka ukuphumelela kuzicelo zamanye amapemithi la njengoba bengelakho okufunakalayo. Lokhu sekwenze kwahluma amankampani esiphangiphangi ebulenjini be-intanethi esithi ayenelisa ukusiza abeZimbabwe laba. Iningi lamankampani la afuna umuntu abhadale imali ethile ukuze ethule udaba lwakhe kuwo, bese umuntu eqhubeke ebhadala ngokuqhubeka kohlelo lokufaka izicelo. Intatha ezindaba eZimbabwe umxolisi Ncube uthi abantu badlelwa imali nje mahhala yilo amankampani ngoba abaningi abasoze bawathole lawo maphemithi.
Abantu abaningi abayikwenelisa ukuthi bathole amaphemithi amatsha eSouth Africa ngoba amaphemithi la aweZimbabwe exemption permit abawathweleyo eza ngokuthi nginelisi ukuthi bathole amanye amapemiti abevele ekhona kungenxa yokuthi abalayo imfundo elingeneyo kumbe ngithi mina ama skills angabenza ukuthi bathole amapemiti ase South Africa.
Iningi laba eZimbabwe laba ngabantu abebesebenzela ezindlini, abanye bethengisa ezitaladeni, kanti abanye bebesebenza imisebenzi engadingi ukufundelwa. Uhlupho yikuthi amapemiti okufanele bangene kuwo afuna umuntu owenza umsebenzi ongike wenziwe isizalwane sakwele South Africa. Le misebenzi yamakhono aphezulu ebhalwe phansi lugatsha lwendaba zasekhaya. Kungehlula lapho umuntu kuzafuze abethethwe isizalwane sakwele South Africa kumbe abe ngumntwana womzali oseyisizalwane sakwele South Africa lamanye amaphemidi anzima ukutholakala. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabutho Mabena ugxwayisa izalwane zeZimbabwe ukuthi zingavumi ukudlelwa imali izigelekeqe ezizulazulayo ebulenjini be-internet.
Hayi, labo ngabantu abazidingela imali. Angithi vele nxa abanye abantu behlupheka, abanye bavuka ngabantu abahluphekayo, kakulanto abazabancedisa ngayo, ngoba yonke into ibhaliwe ukuthi umuntu kumele alandele imigomo ebekwe singathi ngolwasemzini ama-requirements, ukuthi nxa kumele ube le permit kuyini okumele ukwenze. Kuba labantu abakhuluma ngani kuthiwa sebebhadalisa abantu, angani bona bakhuluma labantu abaphakathi omafezi, hayi basengezimithiyo, kakulanto abazoyenza.
Kusenjalo inhlanganiso ezimele abeZimbabwe laba zithi azikezwa ngumuntu obelalolu hlobo lwepemiti esenza umsebenzi ongelakhono oseke waphiwa olunye uhlobo lwepemiti. Zithi zikhangelele ukuthi abaningi bazazithola sebeselizweni ngokungekho emthethweni ekupheleni komnyaka, okuyinto ezakwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu kwele South Africa. Kodwa-ke ugatsha lwendaba zasekhaya lusanda kuthumela izincwadi ebantwini abalamaphemithi la lubakhuthaza ukuthi bafake izicelo ngoba okwakhathesi balutshwana kakhulu asebethe bafaka izicelo. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Abantu asebekhulile eZimbabwe bathi bathule nzima ngenxa yokugugudeka kwidola lelizwe njalo lokuselakala kwemali emabhanga kanye lemali encane emapentsheni abayihola kuhlangothi lukahulumende olubona ngenswelo zikaZulu. Bathi lokho abakuholayo kuphelela emabhasini. U-Ezra Jesus Banda, intatheli yethu yezindaba, usetshelana lolu daba esetsholojo.
Abadala abaningi balumhlubo lo bathi baphila nzima ngoba ukudla akusathengeki ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. Bacela ukuba uhulumende abakhulize ngedola leMelika kumbe amaranda kwele South Africa. Unkosikazi Sibongile Nkosi uthole imali zidliwe zindleko zekhadi lakhe ebhanga.
Sibuye lapha etsholotsho ukuzoswayipha imali yokuthi sithenge ukudla. Uma sithi siyaswayipha imali yabanjwa njalo ekhadini, igcina ingasathengi ukuthi sithenge ukudla kwakhona kusike la mali kwanayo.
Ugogo uManqube uleminyaka engama-82 uvuka entatakusa ehamba ngenqola edonswa kwababhemi esiya etsholotho esuka emakhaya kwemvundlana. Uthi abalupheleyo abananzwa yikho befolela imadlana yabo ilanga lonke.
Thina abantu abadala siyehluleka sibili ukuthi singenzani. Silabazukulu kasikwazi siyabanikani, asilamali kasilalutho. Lapha siyaha kulowo mangalisayo. Okumangalisayo sibili ukuthi kakhukho singakudla lokungathini khonapha. Izalukazi sibili, isalukazi esimangalisayo singakwanisi lokwenzani ezandleni zakhe.
Kukanti unkosikazi Nomalanga Ndlovu ohlala esiqintini sakwamazibiza uthi imali yeZimbabwe ayisathengi lutho. Ucela uhulumende abakhulise imali yamanye amazwe.
Ake sicela lapha ukuthi imali esiyiholayo e-welfare ayisisizi ngalutho. Besicela sibili ukuthi kumbe lingasipholisa kungamarandi kumbe kungamayusa ngoba kayisathengi. Vela kwamazibisa khona lokuyathenga ishukela, imali yakhona ayithengi lutho. Lesicelo esikhulu kakhulu khonapho.
Iningi labadala bathi bacela uhulumende abanike imali zabo zepension ezandleni angazifaki emabhanga ngoba imali yabo ifela ebhanga. Umnumzana Two Boys Kali wemampanjeni ngomunye wabo.
Into ekhona yikuthi akula muntu olendaba lathi njengabantu abakhulu bethu. And inkinga ekhona izitolo lapha kuyadula, akusathengeki, imali ayikho. Labantwana labazulu bawufa lonyaka nendlala. Uhulumende asizamele icebo sithiwe imali zethu cash. Ngike ngibuze kuncedani ukuba le mali kukhadi engathengi lutho.
Umnumzana Thukela Dube ongomunye wabalelwa impi enkululeko wo veteran. Usola kakhulu uhulumende ungabanakekeli. Yena usuke esigabeni sakuDlamini elanda kuzothenga ngekhadi ngoba lapho ahlala khona kabathathi amakhadi.
Ilizwe leli salilwela kodwa kumanje nje akula nto esiyitholayo. Imali angitholi le pension angikwazi ukuthi ngiyithole kanjani. Khonapho ngimdala nje nginde 70 years kodwa akula nto engiyitholayo khona lapho elizweni engalilwelayo ukuthi ngikhululeke kilo. Angazi ukuthi ngiza kanjani badala. Uhulumende lo esasikhanya sithi ngowabantu ngowethu ingathi akalandaba lathi kasibeki nje ukuthi singabantu emhlabeni wethu.
Nyanga zonke asebekhulile endaweni eziningi zesiqinti seTholoto balubhekisa eTholoto Business Center ukuyathenga ukudla ngoba imali abayihola yepension ifakwa kumakhadi ebhanga. Imizamo yokukhulumisana labohlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zikaZulu enhlalakahle yakhe olo social welfare yehlule ngoba bayalile ukukhuluma ne-Studio 7. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakwele Melika.
Eminyakeni emihlanu edluleyo inani labantu ababhekane lendlala selikhuphuke lisuka kuba izigidi ezedlula kancane ikhulu 108 million lafika kwabe dlula izigidi ezilikhulu lamajumi ayisithupha 161 million emhlabeni wonke jikelele. Umnumzana Anthony Blinken umphathintambo wohlangothi lukahulumende wakwele Melika ulubona ngokudlelana lamanye amazwe othi lokhu kwenzakala eleRussia lingakahlaseli eleUkraine. Uthi kulandela impi eqhamuke kweleUkraine ngozibandlela lonyaka, abantu abayizigidi ezingamajumi amane 40 million labo bazithole bengasela kudla. UBlinken uthi kulabanye abathi wonke lokhu kwenziwa izijeziso zenotho ezivakelwe eleRussia neleMelika lamanye amazwe. Uthi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko ngoba eleMelika lafakela eleRussia izijeziso zenotho lisenzela ukumisa impi ekwele Ukraine. UBlinken uthi kuningi okumele kwenziwe ngamazwe wonke ukuze kube lokudla okuzakwenela abantu emhlabeni wonke jikelele. Uthi okunye kwalokhu yikubambisana kwamazwe wonke ekudingeni ukudla okufunwa nguZulu. Uthi eleMelika lizaphendla indlela le ngokwethula izigidi ezedlula amakhulu amabili $215 million iyokuthenga ukudla. Okwamanje eleMelika selasebenzisa amabhiliyoni amabili phose lengxenye $2.3 billion kulandela ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Uthi kumele kukhangelwe njalo imfundiso yokulima kuzokazi le-Afrika lezinye indawo. ELeMelika okwamanje selifake izigidi ezingamakhulu amahlanu amadola $500 million ekuncediseni abalimi. UBlinken uthi kumele kuvuselelwe ezokulima lokumelana njalo lokungani kwezulu. Uthi eleMelika liza kwethulela umhlaba wonke jikelele amabhiliyoni amahlanu amadola $5 billion phakathi kweminyaka emihlanu ukwenzela ukuba kuvuselelwe ezokulima njalo abalimi bemelane lokungani kwezulu kahle emhlabeni. Uthi kumele kuncediswe abampofu ababhekane lohlupho lolu olwendlala. Uphinde wathi kumele kuhlanyelwe amabele amaningi ukuze kube lokudla okuthe xaxa emhlabeni wonke jikelele. Uthi kungenziwa konke lokhu umhlaba wonke jikelele uzamelana lendlala kuncedwe labo abaswelayo.
Lapho belilalele imibono yelizwe leMelika. Uhlelo Woza Friday namhla sihamba lomculi kamaskandi uSmile Sezintombi. Yena usethule idlalade lakhe lokuqala kubika uNtukamele Nkomo.
Ah, no,
Lana uSmile sezintombi eseke wethula amanye amadlalade ebambisane labanye abaculi leli ngelakuqala alethule elilunga elizimeleyo. Nangu elonda imbali yakhe.
USmile sezintombi iloni gama lami engilisebenzisa emculweni, lami gama uSmile Sibanda. Ekhaya ngivuya eCholocho esanqinyana. Emculweni ngiqale mina ukungena emculweni mangaphazamisi beku-2013 isiqala ukungena emculweni, noma nje kwase kudala nje ngizama nje ngingakazi kodwa ngingena estudio.
Idlalade leli lilengoma ezilitshumi lambili ezigoqela ethi senishela kanjani, umendo, ukuhlehla kwenqama, ukuhlabelela kanye lethi inxeba. Abangathanda ukuthenga umculo wakho bakuthola njani?
Okwamanje umculo wami awukatholakali kuma digital platforms. Ongabe ufuna uxhumana nathi kulezi number 0786542212 zase South Africa ke lezo kuthi umuntu uyabe zofaka ikhodi.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Engingakushiyela abalandeli nabathandi bomculo wami ukuthi ke sikudinga kakhulu kubo isupport yabo, ngoba ngeke sibe yilutho nje ngaphandle kwabo. Sidinga kakhulu isupport kubo, basixhase njalo ukwenzela ukuthi nathi singakhathali, siqhubeke njalo sibenzele okuhle.
Uphuma ke enkundleni uSmile sezintombi ngale.
Kakhulu ke entukabeni komo singakehlukani hlobo othi sikhangele ebesilazo namhlanje. Kubotshwa abafundisi abaqoqa umkankaso wokulwela iZimbabwe ekhululekileyo. Abongi abaningi sebesuka kwele Zimbabwe besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalisa emoyeni ngenjabulo umthembo osithembayo uGibbs Dube isithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.